Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimile sishona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 5 zibandlela 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Elena, the captor is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than a dollar US per year.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzaba nzima ukuthi abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu yindlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho.
UZulu jikelele kazange wathintwa abantu abakonsultwanga ngokunjalo ama boundaries amanengi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa kabazange baboniswa.
Uhulumende wazise izolo amalunga edale lephalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi uKevin McCarthy webandla lama-Republicans avotelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale lephalamende lakwele Melika ele House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzaba nzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu yindlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho ngoba kusobala ukuthi imali eyabelwe ugatsha lwezemfundo ku-national budget ingeneli. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umsekeli kamphathi intambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo ebike ukuba uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukuba abantwana befunde kungelambadalo ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukuvula kwezikolo ngeviki ezayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Obed Masaraure ubike ukuba kabathokozi ngale mali.
Elena, the captor is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than a dollar US per year.
Ngenyanga umntwana uzathola imali engafiki idola ukuba afunde. Thina silezikolo ezidula kakhulu nxa sikhangela inhlolisiso eyenziwa ngabe World Remit.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende acace ukuba uzayithola ngaphi le mali. Ababalisi bathi limali incane kakhulu nxa kuqathaniswa laleyo okumele iphiwe izikolo besithi uhulumende akaqakathekisa imfundo. Abazali bathi kunzima ukuba ngomumo wezomnotho weselizweni bakhangelele ukwenelisa ukuthola imali yokubhadala indleko yezikolo. Umnumzana Hebert Mpala olomntwana oyaqala izifundo zeprimary kugrade 1 uthi uthwele amagabha avuzayo.
Lokho kukhulunywa nguhulumende into yamanga le. Asipeda ukubhadala ama-school fees kathesi. Ngabe kuyukuthi bathi free education maybe ebantwini abazwanana labo.
Lokhu kusekelwe ngomunye umzali umnumzana Norman Sibindi yena othi imali efunwa izikolo ifunakala ilidola leMelika lona abangelalo.
Mina owamntwana useRobert Redford ufile bahle bathi bafuna eyabo leyi eAmelika esibiza sithi ngama-US dollars bafuna i-cash umntwana engena esikolweni. So kuba yinto esisindelayo ukuthi abantwana bazafunda pho ngoba bathi umntwana ufanele bebhadale i-fees ukuthi engena esikolo esikolweni. Kwangazi ukuthi njengoba sebeyasixotshela abantwana umntwana uzayenzani, uhulumende uzasinceda njani.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thakunkana Ndoro engaphendulanga imibuzo ethunyelwe enkundleni yeWhatsApp kodwa utshele iphephandaba leHerald ngolwesibili ukuthi izikolo sezilungele ukwamukela abantwana ngomvulo mhlaka 9 Zibandlela lapho zivulwa. Incishi kwezemfundo lenhlanganiso ezimela ababalisi zithi imali eyaphiwa ugatsha lolu kayeneli ukuba lokhu kufezeke. Uhulumende uthi ugatsha lwezemfundo yabantwana abasanda ukuqala izikolo olwe infant education luzathola amabhiliyoni angamakhulu amahlanu akuleli 500 billion kuthi imfundo yaphansi eprimary izathola 1 billion ukuthi eyaphezulu loba isecondary izathola izigidi eziphezulu kwamakhulu amane 430 million Zimbabwean dollars. Nimele 227 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende izolo wazise amalunga edale lePhalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo ole delimitation olohlelo lokuguqulwa kwemingcele kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Lomhlangano uqhutshwa kusasa mhla ka 6 Zibandlela. Lesi saziso sibuye sakhipha njalo ukubana akusimalunga onke azakwenelisa ukuba sedale kusasa ngoba kulodubo lwendawo zokufikela eHarare. Kusitsho ukuthi amalunga avela ngaphandle kwedolobho leHarare wona azaxhunyaniswa enkundleni yobulembu iZoom kulomhlangano. Sixoxe lommeli wange West edale lePhalamende umnumzana Godfrey Dube ukuzwa umbono wakhe ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso sibili ukuthi hayi sesibiziwe ngePhalamende ukuthi sizoyamukela i-report yeZEC yokwehlukanisa lisabelo lokhu esikubiza sithi ngama-constituents. But sibiziwe ukuthi sibe khona kusasa, kodwa okukhona ukuthi ngenxa yohlupho lwezimali ngePhalamende kukhanya kabayenelisi ukuthi sonke sizokuthi gwaqa ngedale lePhalamende. So kusasetshenziswa lokho kuthiwa iZoom link kuza kuthi abaseHarare maybe kube yibo abalethuba ukuthi ba-attende in person, lalabo abanjengama-chief whip labanye nje abaseduzane leHarare ukuthi bangafika eHarare bayenze lo msebenzi base bekuyela ekhaya.
Lizwa njani ngesikhathi sakhona elibizwa ngaso liphakathi kwekhefu?
Okuyisimangaliso yokuthi we feel noma singakabile position ethize njengama-political parties, but esikunazelela ukuthi i-timing efakiweyo kayiqondanga, i-timing okwenziwe ngayo kayisisiyo. Bekumele kulungiswe ngendlela eyiyo ukuthi ilesikhathi abantu babe laso, njalo leyi i-report kumele ngabe yanikezwa u-president ngesikhathi esifaneleyo abantu bonke sebedlulile phakathi kwekhefu. Kodwa kuyisimanga ukuthi sokuyinto kungathi nje ngiyobuthumuthumu, akusacaci kahle sokungathi kulokunye okufihlwayo. So sokusuka kusimangalise thina njengamalunga edale lePhalamende ukuthi kathi kuyini okukhona.
Kwaba lokuxoxisana na ngalo umbiko ungakenziwa.
Ku-obala ukuthi uZulu jikelele kazange wathintwa, abantu abakonsultwanga, ngokunjalo ama-boundaries amaningi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa, kabazange baboniswa. Akakula muntu ohambileyo echasisa ukuthi hambe lolu hlelo kuyini okukhangeleleyo. So kuphonga kuba into yesidumedume nje, kubuzwa abantu abalutshwane bayaziswe lokhu lalokhu, but umuntu uZulu wonke sibile kazange walithola ithuba lokuthi atsho ulumbono, or ama-stakeholders athize kazange alithola ithuba lokuthi atsho ulumbono othize. So kuzaba indaba ezima phezu kwamalunga ePhalamende. Ngiyakukholwa kusasa ukuthi siyayamukela i-report leyi. Sokufakiwe i-ad hoc committee okuthiwa izacungukula, then isizayiletha futhi i-report mhla ka-13 January. Sesihlala njalo ngemva kwamalanga athize, mhla ka-16 yaqala ukudibhethwa, so kukhulunywa ngayo. Ngile ethemba ukuthi amalunga amaningi azaphakamisa ukungathokozi kwawo ngendlela lolu hlelo oluphethwe ngayo.
Lolu hlelo olwemingcele lwenziwa ngemva kwesikhathi esingakanani?
Le yinto eyenziwa every 10 years, so kumele iyenziwe ngendlela ezicacileyo, ngendlela ezobala, ngendlela ezisuthisa uZulu wonke weZimbabwe. Okwamanje uluZulu akasuthiseki ngendlela okuhambe ngayo. Ungathi uyakhangela amanye amawadi lakhe lapha
kodwa esisikhona thina ngefollow samanye amawadi ayahlanganiswa amanye ayenzwa lokhu lalokhu but abantu kababuzwanga kuground kubuzwe ama individuals athize 1 or 2 3 kwase kwabunjwa into eza affecta umuntu wonke okwethi 10 years ezibuyayo so kuyisicelo njalo sikhangele ukuthi lapha nxa sesikhulumisana ilindaba le kuzamele ibiselwe emva iyeqaliswa gacha maybe nxa kwehlule okwalesi sikhathi we revert back to what it was ngo 2018 sisebenze sinjalo siqhubeka sisiya phambili
umnumzana Godfrey Dube lilunga lebandla le-CCC njalo umela isabelo sewange West edale lephalamende imizamo yokubamba amalunga edale lephalamende amela ibandla lezanu PF yehlule ngoba bebengakusabeli omakhale khukhwini babo Ukhetho lokudinga usomlomo wedale lephalamende ele House of Representatives laseMelika luqhubekela phambili namuhla. UKevin McCarthy nguye ofuna lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. UMcCarthy bamvimba ngokukhetha abanye abancintisana laye bengabe bandla linye. Ibizo lalo owayengumongameli umnumzana Donald Trump liyathutsha lapha lalaphayana ekuvinjweni kukaMcCarthy. Sixoxe lolandela ezombusazwe wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami mbona ngani izinto ezivakala ngendlela ezivakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yathiwa ngu-Donald Trump imimazonzo imi ngenyawo olulodwa ngabakatholi ileader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi esikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerate ikakhulu indaba zama-conspiracy theories yananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elo daka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerate ubuklilo buka-Trump lama-white nationalists so ngombono wami mbona ngani khonokho kuyenza ama-members amalutshwane ama-Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele ngikho sibona nje kungani amanamba kawahlangani kodwa ngisho kulama-negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina kuyatholile amanamba abafunayo kodwa khonokho ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi kwenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujwayele nje ukuthi kuvotwe kawani kulunge but khathesi bavota oka-number 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock sizabona ukuthi kuyaphetha ngani
siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha ubona ungani u-Trump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican
yebo kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo
lo ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esigabeni seNew York kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane libiwa lokhu iliqongile inani lezisebenzi ezigunyulwa umsebenzi kwenkampani ethengisa impahla ebulenjini emazweni omhlaba e-Amazon leli nani libikwa selifika kunkulungwane ezilitshumi lathoba minembili 18,000 phansi kohlelo lwabo lokwehlisa indleko yokuholisa izisebenzi lokhu kuphume embikweni owethulwe umqondisi wale inkampani u-chief executive izolo Umongameli William Ruto wele Kenya ubike izolo ukuba uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokubuthanisa imithelo eminyakeni emibili elandelayo ukuze enelise ukwehlisa imali ayibolekayo enhlanganisweni ezithiyeneyo zomhlaba. Amabandla aphikisayo. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukuwabhidlisa kungakenziwa ukhetho oluqakathekileyo lonyaka. Athi ukubotshwa mahlayana kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change lawemthwakazi Republic Party lamanye kuveza ukuba uhulumende kamnangagwa uzonda ukuphikiswa. Athi akusakhankaseki emphakathini ngoba abaphikisayo bayabotshwa bengenza imhlangano lozulu. Kubotshwe amakhansila amabili izolo akubandla le-CCC okuthiwa ephule imithetho yelizwe ngokukhulumisana labathengisa impahla emgwaqweni njalo lezakhamizi. Okwamanje umnumzana Job Scala omele izengeza West edalele ephalamende ekubandla le-CCC uselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo kulamalunga ebandla le-MRP lawo avalelwe entilongweni. Uyakhala lozulu ngokwenzakala elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kanye lomnumzana Joseph Chuma, ilunga le-ZANU-PF Central Committee. Uncube usungula lingxoxo.
Uhulumende ubhule waluthwala kusukela ngo-1980 kuze kube namhlanje. Njengoba kulokhetho lona lolu amaphaphu lezibindi ayachaya nanxa ungasuke wezani vele uyakwazi ukuthi khona usenkingeni, uthwalelwe ubhulo uzabe usemajele, kwabanye imhlangano iyavalwa, kuthiwe khona haya kulazimota zamapolisi manpower intuthwana. Wena uzenzele nje umhlangano wakho usithe ebantwini hayi ngifuna ukuba ngikanzile, babe bephezu kwakho. Abantu ababulala abantu ubathola bekhululekile, ufica umuntu uphiwe ibail kodwa ngumuntu obulela umuntu, but umuntu obesenza umhlangano kumele ayefela esitokisini kumbeni ejele. O-voters roll bona laba asoze babonakale babuntu. Vele kwenziwa sithwayela ubhulo entweni yonke, ilizwe lifile, ilizwe lifile. Kathesi kuthiwa emadorobheni kuthiwa yi-opposition. Ungakhangela silo mgwaqo wenkayi thina. Umgwaqo wenkayi kawenziwa kodwa silabo MP abezanu kodwa.
Yes, ibe kunapho.
Akula mgwaqo.
Yes, ibe kunapho singakangeni kakhulu. Siyokugolide, uyazwela lapho golide bakala abaphikisayo. Siyabonile njalo kulaba bamakhansila amabili awu-CCC abotshiweyo njalo lo Scala, uJob Scala yonke phakathi khona ngale. So ke libatholela ubhulo ngaliphi la?
Ngiyabazi ama-opposition activist njalo abanye abamele dalele ephalamende abanye ama-councillors abangakazi beligqobe emnyango wenkamba yamapolisa kuphe ezitokisini, kodwa labo bayakhankasa njalo abanye babona benqoba sibili baze bayongena ama-parliament lasemakhansilini angikhona khona ngale bengazange beboshwe. Kungenxa eyokuthi bona bayenza izinto zabo belandela imithetho yelizwe ekhona ebamba wonke umuntu, ayibambi umuntu we-TPC kumbe wemthakazi kumbe umuntu we-ZANU-PF kumbe we-ZAPU, ibamba wonke umuntu. So kulabanye abafuna uzenzaiso ngandlela njengakhona okade sokutsho uka-Job Scala. Uka-Job Scala akulandele politics lokwa, umuntu owayevele ezenzile into zakhe waya phambi kwekhodi yamnika ibheli lama-conditions angikhona ukuthi nxa uthatha ibheli kumele uzibambekade uzibambekade uzibambekade. Nxa ungakela ukwenza khonokho mhlawumbe uphendu ngaba phambi kwethu sizakhipha konke lokwanathi sikunike khona ama-privilege lawana sesikufaka ngephakathi indaba yakho ithethwe kuphakathi ngoba uyakuthengisa ukuthi una awufuna ukunjani ukulalela lokulandela izimiso zabe zifakile khona phansi. So izinto abantu abazenzela bona bodwa asini mina ukansila wami lapha enumber 6 lapha kakazaboshwe, u-MP wami lapha ephila nampoboba kakazaboshwe. So is many other parts of the countries ama-MPs ama-councillors amaningi ngabakazi beboshwe ngoba bayenza izinto belandela
imithetho. Bancube bazwela ugolide lapho uyakhuluma. So ke uthi bakhona abanye benu abangamahlongandlebe, so ikho ngazani kuyahlupha khona.
Ye ugoli uzahlekwa la ngokungonana kuyahleka osokusiza umuntu nxa ekhuluma. Nxa wale walalela uInnocent Nkala ekhuluma ngesikhathi sakhe kodwa ekugcineni wagcina selikhuluma iqiniso bakhuluma ugoli ngesikhathi sikaMgabe ekugcineni beqa bavumelana lathi ukuthi khona ye uMgabe uGandhi. Khathesi uyakuveza futhi ugolide ukuthi ungaba muhle kubo ugolide kawula problem njengoba ekhuluma ngabokhansila bakhe. Umuntu ongathintwayo ngekuyo izanu lobe zakhuluma ngo-PF wakhe akusebenzi izanu leya ayisiyo ka-PF izakubi izanu yale sikhuluma ngayo izanu nge-idea ngezenzo zayo zakudala othuma bengekho ukuyo ibagijimisa la kathesi sebegijima layo sebempongoloza kube yibo asebethwele umphongolo wokuklabalala bekuzanu akusebenzi okuyilinto khona lo akusebenzi nje kuyakwazi futhi Chuma njengoba ekhuluma khona into ekhona Chuma yekelana abantu bakhululeke impi eyaliwayo yayingeyokuthi umuntu kakhululeke namhlanje waye kumele umuntu akhululeke ngoba uyizana
Chuma
lezilelelezilwe ngusmithi lakhe inkalakata zezindlu ezilama-40 lokuzeni ezilama-40 bedrooms kodwa lisithi kulamasanshini lisedlula usmith abazange bakwenze balokhethi kwenza sikhuluma khona apha sibathathu nguwe Chuma osuthi kakhulu okwedlula sonke khona
asifundeni ukuhloniphana ngezikhathi zonke being in different political setups akutsho ukuthi wona so kumele ubona nganta wena olelungelo lokukhonya kumbe lokuthethisa ukudlula abanye abantu lokwana kuthi tengisela nje kuphela u-emptiness oyabe usudlabo ungumuntu okumele ngabe uyahlonishwa it's very simple okuyinto lokho ngiyakhuluma mina ngithi kona ama-councillors amaningi lama-MPs amaningi abamele ama-opposition parties abakaze belinuke ijambo lepholisa kumbe benuke isitokisi ngenxa yokuthi babesenza izinto ngendlela efaneleyo akusho ndlela ezanu PF yena
lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma ilunga lezano PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Zikhala ezimathonsi intatheli izindaba zesifazane ngezehlakalo zokuhlukunyezwa ezihlangane lazo ngomnyaka ka-2022. Lezi zehlakalo ezibuhlungu bezibangelwa ngabezombusazwe, abezomthetho, abomvikela kanye lozulu ngokwakhe zithi njalo zithandazela ukuba lumnyaka ka-2023 uza kuba lobungcono lanxa kusesatshelwa ukuthi udlakela lwezombusazwe lulakho ukuqonga lapho elizwe lizaqhuba ukhetho Mavis Kama usethulela loludaba ngokugcweleyo
intatheli izindaba zesifazane lezi zithi zihlezi zisesabela impilo zazo ngenxa yokuthi zona zihlukunyezwa ngokuphindiweyo Okwaqala ngoba zingezesifazane, okwesibili ngoba ziqhuba umsebenzi wokutapha indaba wona ovele uyingozi. Enye intatheli izindaba esebenza izimele, uLulu Brenda Harris, ulandisa ngahlezi ehlangana lakho yena lezinye intatheli izindaba zesifazane njengaye.
Ungakhangelisisa nxa besifazane bethapha izindaba eziphathelane lezombusazwe bahlukunyezwa yilaba balezikhundla eziphezulu kanye lalaba ababanikeza izindaba amasosi ngesilungu kanye lalaba abasebenza labo okwenza imisebenzi yabo ibe nzima.
Uthi simtshayisa ngovalo kakhulu isikhathi sokhetho uBrenda Harris lapho athi ziyanda kakhulu izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba zesifazane elizweni. Enye intatheli zindaba yesifazane uVivian Marara uthi kuyadingeka ukuba lendlela ezingasiza ukubatholisa usizo olulondoloza impila kahle yengqondo yalezi ntatheli zindaba lapho zithe zedlula ebunzimeni bokuhlukunyezwa ngendlela ezichiyeneyo ze psychosocial support.
Kumele kube lama priorities ukuthi ama organizations abe lama trainings okuncedisa ama female journalists ukuthi baziphatha kanjani bengahamba phandle ukuyagada ama stories and ukuthi apart from ukugada ama stories phandle baziphatha kanjani kuma online platforms because yiyo enye indawo lapho esibona khona ama female journalists ehlukumezwa kakhulu.
Amabandla ezombusazwe amabili ayiwona amakhulu elizweni eleZANU PF lele Citizens Coalition for Change bathi bazimisele ukubona ukuthi zivikelekile intatheli zindaba kakhulukazi ezesifazane ngesikhathi ziqhuba umsebenzi lapho ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ka-2023. Umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuZANU PF uMnumzana Thafazi kwaMgwadi uthi bona benza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi zilondolozekile intatheli zindaba kakhulukazi ezesifazane lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
We strive to create an environment of safety that is universal to all of them.
Siyazama ukwenza ukuthi lo mumo usebenzele bonke abesilisa nabesifazane ngoba le ntatheli zindaba zesilisa ziyahlukunyezwa lazo. Yikho nje lapho sisenza ukuthi ukhona lomumo senze ukuba ngosebenzela bonke abesilisa nabesifazana. Siwathatha amanyathelo lapho kube le mbiko yokuthi ukhona ohlukunyeziweyo.
Umsekeli wesikhulumeli ebandleni le-TCCC uMnumzana Ostalos Siziba uthi minengi imizamo abayenzayo ukubona ukuthi basebenzisana kakuhle lentatheli zindaba zilondolozekile engekho owebandla lakhe ozihlukumezayo.
Sesaphuma lohlelo lokubana sincedise ama-journalist ngokuwapha ama-tech njalo sibapheke lama-reflector abhale ukuthi imedia lokufundisa abe-security bethu ukwenzela ukubana kuhlonitshwe njalo ke ku-provide e-platform yalaba ke abathatha izindaba ke kunhlanganiso yethu kuma-program ethu njengebandla. Kubalulekile ukubana ke ama-journalist noma avumelana lathi la angavumelani lathi ephiwe ke ithuba lokubana bethaphe izindaba kunhlanganiso yethu bebekwazi sikwenza la lokho ke esikumelayo.
Kusenjalo abeZimbabwe Republic Police bakhuthaza ukuqakathekiswa kokwenza ube ngolondolozekileyo umumo ukuze zisebenze ziphephile intatheli zindaba zesifazane zona ezibhekane lobunzima obuphindiweyo bokuthi ngoba zingezesifazane nganxanye ziyintatheli zindaba. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live talk namhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okuhlelwa ngabesifazane ukuze benelise ukuziphilisa ngalumnyaka esiwusungulayo oka 2023. Singekehlukani izihlobo sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzabanzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu indlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho. Uhulumende izolo wazise amalunga edale lePhalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe-delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi Kevin McCarthy webandla lama-Republicans akhethwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale lePhalamende lakwele-Melika ele House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.